Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u26 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osakhulayo owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukumfinyelela ngamandla ubesemthethwandaba izolo.
Nxa sibona namhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa, enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi. Ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo.
Intatheli zindaba ze-Al Jazeera ezahlela idokumentari esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka behlangana laye.
So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile.
Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usungula inhlelo zentuthuko esigabeni sakhe.
Kuse kuba lesibaya senkosi, isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhale ukuthi zibe zisanda ngenani lazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Osakhulayo uMasimba Craig Maganira owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuyamfinyelela ngamandla ngesikhathi esethula amazwi akhe embuthanweni wemuzi we-Epworth ngomgqibelo ubesemthethwandaba izolo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba uMaganira ubikwa etholakele lensango esambeni sakhe. Wetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu lokusebenzisa izidakamizwa. Udaba lwakhe ludluliselwe phambili ngemva kokuba ethe akula olunye ulimi alwaziyo ngaphandle kwesiTswana okufuna ukuthi kudinge ozakhumutsha lolu limi. Ilunga ledale lePhalamende lakwele Bhilitane umnumzana James Cleverly uselobele leli dale khonona ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kumkhosi wokugcoba inkosi uCharles ngomgqibelo ozayo. Ngeviki edluleyo uMnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uthabe uManzinte ngokunxuswa ukuya kwele Bhilitane emkhosini wokuyagcoba inkosi uCharles. UCleverly ulobe incwadi esezandleni zeStudio 7 elonda izehlakalo athi ngezocuku lokwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa okugoqela ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. UCleverly uthi uMnangagwa kuzamele akhulule uSikhala andubana avunyelwe ukuya kwele Bhilitane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
UPresident wethu uMnangagwa vele umdabuko wakhe ngumuntu olembali yokudlelana labo abantu laba balapha, ngumuntu olembali yokudlelana le apartheid South Africa, ngumuntu olembali yokudlelana labantu abayibona akade besidalela iproblem izolo ngesikhathi senkululeko, ngumuntu olembali ebalulekileyo njalo esandleni sakhe segugurawundi. Ukhumbule ukuthi lapha othinta khona ngegugurawundi ilizwe leli Britain awulichi iAmerica kawichi ngoba iwo amazwe omabili ayiwona abemqoka ekubumbeni ekutraineni kunye lokukhipheni igugura wundi so bathola abantu ababevele bengazimiselanga ukuthi besebenzele uzulu abantu babe obsessed nje kuphela ngokuthi bethole amandla ukuthi bebe sezihlalweni kuthiwe nguminister ngupresident so nxa sibona lamhlanje upresident weZimbabwe esenxuswa enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi laba abakhona nayo ngiqinisa uyezwa ukuthi ukukhonona kwabo ayisiko ukukhonona okungenziwa yimi lawe ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo bakhonona ngokuthi umnangagwa usevalele uJob Skhala entolongweni okwesikhathi eside kumele ukuthi amkhiphe so umnangagwa lelizwe leli leAmerica ngabantu banye ungakhohlwa phela ukuthi lamhlazane kuplan ikhulu yokuthi ukukhitshe umgabe umgabe kaphumanga ilizwe lona eBritain leAmerica bengakwazi bebabelesandla ekukhipheni umgabe so yinto kumele sizwisise yikubona nje umnangagwa enxuswa ukuthi abe khona kusiyagcotshwa uCharles baqondile bona ababatshengiselayo ukuthi hayi kabafuni ukubuye la ngezizathu zini zabazishoyo kodwa mina lawe silezi izathu zethu ezimqoka ezisenza ukuthi singakuboni kuyinto eqhakathekileyo ukuthi kunxuswa umnangagwa ukuthi abe khona kuzogcotshwa uCharles
lona udaba luka mnumzana Job Sikhala ubona ungani uhulumende uyephula na ilungelo lakhe ngokubona kwakho
angithi uyakhumbula Gandhi ukuthi ngesikhathi sika Smith kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuhamba pavement ezitolo kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuthi eqe umgwaqo edrobheni khona phana ayengena endaweni okuthiwa izindawo zamakhiwa kulesikhathi akade kulama toilet obekungena khona abantu abakhiwa kube le toilet ebingena abantu abamnyama izinto zonke zona ezobe zisenziwa ngoba bekulomthetho obukuvumela khonoko ibimibi imithetho yakhona uyakhumbula ukuthi umsundu bengavunyelwa ukuvota eZimbabwe bekungumthetho obukwenqabela khonoko umthetho obukhona so uSmith kade buse landela umthetho abawufakayo bengamakhiwa uSikhala lamhlanje uyalaluka ejele kalaluka uSikhala ngesizathu sokuthi akulamthetho ngesizathu sokuthi uhulumende weqa umthetho lubana kuthiwa ukulaluka kukaSikhala ejele yinto engikho emthethweni ngase sike sabona amagqwetha aqeqeshileyo maningi abaqaba abantu abazomthetho ekhaya ngase sike sababona besiya emthethwandaba besiya mangalela uhulumende ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokugcina uSikhala isikhathi esingaka esejele bemncisha lebheyi khonokho abakwenzayo bakwenza belandela umthetho ngumthetho omubi kodwa bakwenza belandela umthetho
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitane. Intatheli izindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluza kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa zithi isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka obukhulu ngokuvula isifuba ehlanza yonke imfihlo yemisebenzi yenkohlakalo lapho zihlangana laye okwakuqala emhlanganweni abawenzela kwenye ihotel kwele Philitane. Intatheli izindaba lezi ziveze lokhu izolo kuhlelo lwepodcast eziyethule ebulenjini beinternethi zichasisa ukuthi zaluqoqa njani lolu hlelo lokuthi uAngel labanye ezakhuluma labo zahlangana njani labo. Intatheli lezi zithi uAngel waveza ukuba kana sifuba ngoba wahle wagijimela ukuzibonakalisa esefonela abantu abasezikhundleni ebatshela ukuthi ulabangane bakhe abalemali engcolileyo abafuna ukuthenga ngayo igolide eZimbabwe engazange wadingisisa ukuthi intatheli izindaba lezi ngempela zingobani lokuthi liqiniso na ukuthi zingabo osomabhizimusi. Ukuhlaziya okunengi ngalezi intatheli izindaba zeAl Jazeera untungameli inkomo studio 7 uqoqe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende weZimbabwe kusukela lanini lanini uhlezi elabantu akusiyo cala kuhulumende weZimbabwe kuba ingxenye eyile cabinet in or ukuba ingxenye yezinye ingatsha zikahulumende as long as ungatshontsha ungabulala ungathini as long as ungazange watshengisa amasayini okufuna ukuthatha amandla kulaba ababephetheyo akusiyo akwethusi yikuthi wonke umuntu kadinga indlela yokuthi engadla njani. Siyabakhumbula okangayi, siyabakhumbula ochikore, siyabakhumbula nje abaningi abatshontshayo ngama-90s, late 90s. So akula muntu eZimbabwe osokwabotshelwa ubusela. Ungabona umuntu ebotshwa eZimbabwe ubotshelwa ukuphikisana lalabo abalamandla. Ukutshontsha inkohlakala siyonto ethusayo. So uHubert Angel kungethusa uma kungatholakala esexotshwexotshelwe khonokho.
Alubana kuthe kwaba semandleni akho Fuzwayo waphiwa umlandu wokuphatha udaba lolu wokululungisisa uphatha ngitsho lalabo abaphatheke kufilimu le. Ungaluphatha njani, ungalulungisisa njani ukuze kuqedwe ukwebiwa kwenotho yeZimbabwe?
Okungenziwa uma nganika amandla ukuthi ngenzeni ngalabo bantu. Bengicabanga ukuthi abantu bonke yebo siyakwazi isisekelo selizwe sithi anyone is innocent until proven guilty. Kodwa uma singathatha iconcept yamazwe anjengaboChina ukuthi umuntu wonke ongani utholakala esenza into ezilenkohlakalo phakathi uyafakwa ejele kumbeni uyadutshulwa. Mbona ngazathi bekuzenza kube lula ngoba kusuka kube lohlupho ukuthi umuntu otshontshayo utshontshele izalukazi, utshontshele intandane ngoba umnotho lowo ayisiwa wakhe ngowelizwe. So ilizwe lethu uma lingasakwazi ukuthi ngomnotho walo lithenge imithi, libhadale umongikazi, libhadale amatitshala, kulungisa imigwaqo, uyabubulela ilizwe ngendlela ebuhlungu kakhulu, wabulala lekusasa yabantu abancane. So yiyo into okufuza ukuthi abantu masikhangele, singaboni umuntu otshontsha igolide kuphela, kasiboneni umuntu otshontsha inotho yelizwe, kasibone umuntu obisela ingqobela phambili yelizwe. Ngoba ukuthi ngizinothise at the expense of the country, ngibulala ikusasa yabanye abantu, kade simgwaqefile ini lani. Abanye bazithengela amaFerrari, bathenga lokhu lalokhuyana, bathenga nje wonke amathoyi ezimota, kodwa ilizwe lifile. So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu othola kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe. Yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile. Kodwa uhulumende, njengoba siyakwazi ukuthi nguhulumende wabantu abayebayo, kunzima ukuthi kubotshwe umuntu oyebayo, kuzabotshwa kuphela ama-political opponents kuphela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu njalo elwela amalungelo oluntu. Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usechayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla inhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwayona le inyanga, ezivalisa ukwakhela izakhamizi eziswela izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo lemakolijini imfundo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sizweni induna uDakamela exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenzi amalanga amanye adlulileyo ibele lo sithule chuma labomama asebenza labo beyiqoka izindlovukazi wakhontributha $1,000 ukuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izinze izenzakale ibe le simo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa kuye bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila. Sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokubampofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa, kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho, ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othole nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sibakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga, sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa-ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo, kumbe ngenkangelelo leyo esayifakayo kwisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese sibaya nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhitha, kumbe izalukazi, kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngoba kuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebeke lamabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethenga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizo sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphothela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya luyindlela yonke, ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela, kungabi iDakamela kuphela. Kufanele ukuthi sifundise abantwana seze befika kwi-university, kodwa khathesi imine yethu isaseyimine emfitshane, so izandla ziyasezana. Nxa kukhona abafisa ukuphathisa bengaphathisa, ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela ngenxa singaphathiswana.
Leyo-ke yinduna uDakamela uMnumzana Mbusi bekuThemba Ncube obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esenkayi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkosi yakweleSwatini umswati wesithathu sefikile eZimbabwe phambilini komhlangano wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku ngenhlelo ze-digital owe-Transform Africa Summit. UMswati nguye njalo ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uPius Jambawa owesidungiza ocathangela ukuthi wabulala ilunga le-CCCC khona lesidungiza uMoblessing Ali ubesemthethwandaba izolo. Icala lakhe ladluliselwa phambili kumhlaka 9 wenyanga ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ndingenele kintu basakazi, lanilonke balaleli ku Studio 7, umsakazi omkhulu, hayi siyabonga ngendaba ezinhle elisithumela zona. Hayi, mina ngithanda nje ukuphawula kakhulu ngokuthi kathi uba kumagalela mafa uba ngiswani ngoba wachaza nje kahle kwazwakala ngoba phela lona undoda avele igama isunge sakhe ngesakomoyo. So ukuthi uba ngiswani mina ngazi ngoba bakomoyo bonke siyazi ukuthi ngovuma balandwa. Ma ungaya embalini yakwaZulu yonke kubathokazi bonke akekho umuntu wakomoyo lapho kodwa selisa nje magalela mafala ukuthi bangiswani mina ngazi. Hayi nawe baba uthe umagalela mafu phawula njengomntwana. Hayi siyacela uhloniphe inkokheli zethu baba, siyakucela mpela yinlawu uhloniphe inkokheli zethu. Siyabonga
emsakazweni. Emsakazweni linjani basakazi? Hayi siyabonga izindaba. Ngizwile upresident wezaphu sibangela izweni ethi hayi wena bafuna ukukhulula abantwana bezi. Engifuna ukumbuza khona upresident ukuthi ukhulula bapha abantwana, khulula abantu besindebeleni igumbi, khulula bonke nje laba labe harara abashoneni. Ngoba uma ekhuluma ukuthi ufuna ukukhulula abantwana bezimbabwe Abasi harara bakhululeka kudala. Kuna uma uthi uzobakhulula nje udlalisa isikhathi sabo. Abe harara bakhululeka kudala. Abantu abakhululeka abantu besindebeleni. Njalo yona izaphu kayicaca ukuthi ilwela bapha abantu. Uma kuthi qhubeka ilwela yonke iZimbabwe, ayi vele ilahlekisa abantu ngoba eharara vele akula nto ezayidobha le izaphu. Akula ngisho. Ingazinikele ngemali, ingazi yenzeni, ingazi yehlaba izinkomo khona ngale harara. Akula muntu ozayivotela khona ngale harara. Izavotela ngapha ematebuleni kuphela. Ngale mashonaleni akula shonaleni izavotela izaphu. So izidlalisa isikhathi. Yona nje kube nje yazingela kumthwakazi bekhululile imathebhileleni yabo.
Studio 7, Studio 7. Bantu bakwethu, sicela isikhuzeleni lo ubaba othi ungumaxi Mkandla waqeda inkukhu zethu ethi uyalwela impi yenkululeko. Akula mpi yankululeko ayilwelayo, walwela isisu sakhe waqeda inkukhu zethu. Ngoba ngabe uyakwazi waye uhambele empini, ngabe uyakhuluma amagama akhe la ukuthi lizwe likhululekile. Njalo kazi ngombuso kaSmith ukuthi wawungcono kule doti yonke lesiyibonayo ngoba yena wayehlala egangeni amakhiwe ebusa. Kwakungcono Mkandla ngesikhathi sikaSmith azawubone wena anto awuhlala egangeni nazasikhangeli kwakungcono. Siyakhompeya kwakungcono, wangeke ukubone wena ngoba ucatshile egangeni.
Basakazi linjani lo mthwakazi jikelele eke alisibaleli ingcathuza sisadela kade sasungula lo Studio 7 iqala incwadi zifuni kumbi kuba ngakwena ngazi libe selikhuluma ukuthi izincwadi ningi kakhulu lihle ukuziqeda. Kodwa nasi le ekamqondisi ekhuluma ngokuthi ichothoza umqondisi emarapi isiphindi sibili imnandi kakhulu yini kini na kumbi imnandi ebantu ithi umqondisi lishona njani njalo lezinye elithi khona kungathethiswayo kodwa ngezomunye ethi njalo esitimnangakho umqondisi kunokho. Ngiyakubuyelela ngazi ukuthi kuthi kulabanye abangcono abadlanxa bemdlathandi babuyelelane libe buyelela abantu bayo kodwa besicela ukuthi ngaliyalungisa iphutha lelo. Siyafisa ukungena ikakhulu thina abantu esasungula Studio 7 sisabhala izincwadi ungakabi live ungakabi live lokho silani kodwa selisilahlile abantu bakithi angazi ukuthi saliphambanisa ngani kumbe lifuna sikhulume ngani lisinika amazwi okwakhuluma ukuthi nxa sikhuluma amazwi elingathandiyo libona kungafanelanga ukuthi singene emsakazweni ngayo.
Impakazi dehab Studio 7, Studio 7 linjani basakazi abahle lani lo inkimuli yaseZimbabwe. Siyalibingelela, siyabonga izindaba ezisethulela zona isikhathi sonke bantu beStudio 7. Mina okhulumayo ngulike wasenkayi bengicela ukufuniswa usisi okuthiwa nguSamkeli Sodube. Usisi lo wasuka enkayi emncane andubana wakufela ngabazali bakhe ehamba losisi wakhe owakuthiwa nguManyano besiya eGwanda esigabeni bekuthiwa kusemajawundeni ngokuqondi kahle kahle. Amshiwo lo sisi uzelwe ngo-1989. So siyacela ukubana ongabe belizwa leli lizwe abangabe bemazi ithintane la WhatsApp kunamba ezithi 7674-6391 7674-6391. Siyamdinga, siyamdinga kakhulu. Samkeliso Dube.
Ngiyalibonga basakazi baka Studio 7 ngenhlelo elingithumela zona. Ngithi hayi akuhlale kunjalo sobo zami. Bengilela bonke babantu ngamili inkomo bonke abakhona ngapho ngaselizweni leAmerica. Ngiyalibingelela sobo zami. Hayi akuhlale kunjalo sisazisana. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi bonke nje nabo bonke abalandeli ka Studio 7. Mina igama lami nguThomas Ndlovu esigabeni sakithi kumakwalela ePlumtree kondolwane. Ngesicelo lapha ngicela ukuthi i-audio leli fake basakazi lingayeke. Ngesicelo la ngiyazwa bethi bazama ukuqeda izidakamizwa. Kodwa bayakhohlwa izidakamizwa, isidakamizwa esiyiswe esiyibi kakhulu esesibulale abantwana abeZimbabwe. Isidakamizwa lezi sibizwa ukuthi yinjengu. Injengu leyo why bengayivali kade? Ngoba yiyo esibulale abantwana bethu. Injengu leyo okuthiwa ngama-ranger lo utshwala lo wo-chip leyo obe-10 rand lo yibo sobubulele abantwana bethu ngoba kuchiphile. Kunjalo buyabodoza umuntu ujike besibone. Ngiyacela ukuthi ngabe kusiya ngami ngabe kuyavalwa lo butshwala ukuthi yinjengu, kungathengiswa. Uzathola kathengisa injengu ebotshwe.
Studio 7 salibonani. Hayi siyaphila, siyaphila. Hayi siyabonga indaba elisendela zona insuku zonke silalele. Isike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi. Hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphumi. Abantu kabavoteli TRIPC bake batshintsha umbuso weZANU-PF. iZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba, thatha imali kathesi baphumale baphumale. Kodwa uyabona abantu begijima besiya kumnangabo besiyamqakezela begida phambi kobuso. Kambe sibili abantu abalengqondo ababoni ukuthi lizwe leliyana limoshakele. Xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumbono uboneni. Xa abazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya beizani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo. Sicela izali iphume. Mina njengami ngicela izani iphume. Umnankagwa engadlali ngabantu bemotsha imali esabekayo lezi mali ezisabe i-TRIPC right kakhulu. Siyabonga njengobane kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-odi. Ngikhuluma South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 2024 65 0318. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Lift
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
She said, day, oh.
Daylight come and me want go home.
She said, day, she said, day, she said, day.
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want.
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch!
Banana Boat Song ingoma kamuyi uHarry Belafonte yena hopupe izolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kusimamba ebulenjini ku www.voaindebele.com.